lesi senzo sokuhlaselwa kwamapolisa ngamatshe imbodlela lamabhomba ephethulo sesiye uhulumende weGauteng amapolisa lezizalwane zakwele South Africa bezonde beganunwamo. Abakwamanye amazwe laba abebefika amakhulu amathathu bahlasele amapholisa ngesikhathi engena ezitolo lemisikeni yabo edinga impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangena elizweni ngudlu. Umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makura uthi lizagcwala umoya ibhatshi ngesikhathi abezomthetho sebebuyela ukuyadinga lezi mpahla. Isikhulumeli sikamnumzana Makura umnumzana Vuyo Maka uchaze isenzo sabakwamanye amazwe lesi njengokuhlasela uhulumende ngokwakhe.
Sifuna ukuthatha lesi senzo njengobuganga. Siyazi ukuthi baningi abakwamanye amazwe abenza lo msebenzi wokuthengisa ngokusemthethweni. Sifuna ukukhipha iziganye phakathi kwabo.
Le yinto esichiye inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa lazo zikhathazekile. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abavumelani lokuhlaselwa kwamapholisa loba phansi kwasiphi isimo.
Siyawagxeka udlame olwenzakale izolo edolobheni laseGoli. Amapholisa labahlali ikakhulu abavela ngakwamanye amazwe kumele basebenzisane nxa kulokugebengu. Hayi khona ukuthi abantu bajikijele imota zamapholisa ngamatshe. Siyakugxeka kakhulu.
Ngakwenye icele umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi bakhathazekile ngembiko yokuthi amapholisa la angene ezitolo zabokuza laba engelancwadi kamantshi ebapha lelo lungelo, langembiko yokuthi yiwo aqale ukudubula ngenhlamvu ezwisa ubuhlungu okuyinto ebangele udlakela. Kodwa-ke laye uyasisola isenzo sokuhlaselwa kwamapholisa.
Kuyinto esingayijabuleliyo ukuthi sithole abantu sebexabana namapholisa. Siyakhuthaza abantu bonke bokuza kwelase South Africa ukuthi bahlale njalo besenza konke akwenza ngendlela engaphansi esemthethweni, kungabi nokuxabana.
Kodwa-ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi bayakhathazeka ngendlela amapholisa aphatha ngayo abakwamanye amazwe mihla yonke kwele South Africa.
Ezilongu nje kuwumuntu wangaphandle bayakubopha kuthiwa uzabonakala phambili. Ayikho nhle le nto. Yingakho mina ngibona ukuthi kuyikuhlukumeza amalungelo abantu ngoba kungabantu bangaphandle. Uthola ukuthi umuntu ubotshwa nje uyakhahlanyezwa ula amaphepha wakho wachile endlini yakhe. Akukho kulungisa endabeni yangikhona.
Ngusenjalo amapholisa ayaphika imbiko ethi ehlulwe ngabantu bokuza laba yikho ebalekile. Kodwa wona athi asuke kuleyo ndawo ngoba engafuni kugcine kusiba khona ofayo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.